Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution.
Kuyandlondlobala ukufuthelana kubandla lezano PF phezu kwemizamo yokuqhelisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge kumele babe khona uhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo.
Iningi lidla imbuya ngoluthe ngenxa yokonakala komnotho. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukudlephana phakathi kwamalunga ebandla lezano PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe, lalawo athi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Isisekelo sombuso welizwe siphoqa uMnangagwa ukuthi achiye intambo zombuso ngo-2028 ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Kodwa abalandeli bakhe bathi kumele kwesulwe lumgoqo ukuze abuse kuze kube naphakade. Kepha abasekela umnumzana Chiwenga abagoqela abanye abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakuvumele. Ukudonselana lokhu sokuphehle ukufuthelana okukhulu kubandla lezano PF. Iningi labantu makhaza lalo liyayiphikisa limizamo. Yena uMnangagwa usekuchilo waphinda ukuthi akalaso isifiso sokuqelisa umbuso wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mudenda Chilumbo.
Tina siti the constitution must be respected. The constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly to preserve one's ambitions. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution. Finish. Not ukuthi eloko e waste ama resources for what purpose? Into abangayinanzeleliyo abantu abaningi yikuthi abakwazi ukuthi uMnangagwa ubalekelani ukuze efuna ukuhlala embusweni up to 2030. Into yokuqala yikuthi yena ukhulekela ukuthi efele esihlalweni ngendaba yamacala alawo agoqela icala elikhulu elombhuqazwe elokugrawund.
Abasekeli bakhe bathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, yikho nje befuna eqhubeke esembusweni.
Thina asikawuboni umsebenzi kaMnangagwa eMathebeleland as a region. Siyakwazi ukuthi seyakhile iHarare kumbe imbuzi interchange, umgwaqo osembuzi okutshintshana khona izimota, imigwaqo isibangani ama-spaghetti road yake ekhulunywa ngabanye kuseHarare. Thina asikaboni any development eMathebeleland. Alright, iBulawayo Cairo user yakhani. Umbuzo wami kubasekeli bona laba bathi uMnangagwa akahambi beyond 2028. iBulawayo Victoria Falls uya yakhani. Bulawayo Cholocho Road uya yakhani. iBait Bridge iBulawayo Road uza yakhani. iCrossgate Binga Road uza yakhani.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ulwela amalungelo kaZulu. Abantu abanengi bathi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokudula kwezinto. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimstart luthi intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini, i-14.6% ngedola leMelika ngenyanga edluleyo. Amabhizimusi amanengi lawo ayavala ngoba esithi akula nzuzo ayitholayo. Sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ohola inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Izinto ezikhwelileyo yilezo abantu abazidinga njalo nje abazidinga usuku ngosuku, into ezinjengechukela, ezinjengesepe, ezinjengamahlamvu, ezinjengenyama, ezinjengamagwili, ezinjengerayisi, lezinye nje izinto ezisetshenziswa ezidliwayo. Kanti ke futhi lezi zinto ezingadliwayo ezinjengezokuxubha, ukugqoka lokunye lakho kukhwelile, kuhlezi khona le khatshana lalokho abantu abakuzuzayo. Kwenza ke babe balutshwana abantu abenelisa ukuthi bazithengele lezo zinto, ukwenza njalo ukuthi abantu bengenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba bakuthole kathathu ngelanga kumbe kane kumbe kahlanu. Abanye njalo sihlangana lakho ukuthi bayalala bengadlanga ngenxa yesimo lesi esikhona.
Ungathi abathwele nzima kakhulu ngabantu bemadolobheni, abemaphandleni, kumbe kuyafana nje.
Impilo inzima ebantwini ngobuningi babo, kungakhathalekile ukuthi basedolobheni noma basemakhaya. Kuya ngokuthi umuntu uyayizuza yini imali enele ukuthi akwazi ukuthenga lokho akudingayo. Bakhona emakhaya ababili abathathu abakwazi ukuthi bayizuze leyo mali, mhlambe bethunyelwa imali njalo nje. Kodwa balutshwane kakhulu edolobheni kunjalo lakho. Ubunzima bukhulu kakhulu endaweni yonke. Impilo nje eqondileyo kayisekho ebantwini.
Kungenziwani Ncube ukuze kulungisiswe udaba lomnotho lolo?
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana. Bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge kumele babe khona. Kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo. Osomabhizinesi babe khona, abathengi babe khona, izisebenzi zibe khona, abepolitiki ngokuhlukahlukana kwabo babe khona, uhulumende abe khona. Bonke abantu beZimbabwe nje bathi gwaqa etafuleni, basebekhomba lokho ngabe kuyinkinga kulungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngotawa kaNcube. Namhlanje siqhubeka ngengxoxo esiqale ngeviki edluleyo nomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence. Siqala ngemizekeliso yalapho okusebenza khona iAI eZimbabwe.
Iuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiuruza AI, layo isebenzisa iartificial intelligence. Iyanceda kakhulu abalimi sukhangele la kwezempilakahle. Iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi. Yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu, kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le yenje umuntu lo engabe bebulawa umkhuhlane enjombe ngabe bebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi lakoze lahlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisibe ezimalini, amabhanki ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa kuyuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lowo singamboleka yini imali. Wonke lokhuyana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi, behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi kathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusekusuleka usikhathi bani, yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot, uxele chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke wena uhlangothi le-education ikhona, iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zitargeted ngathi icontent iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning phana ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphinda. Umuntu uyenelisa ukwenza nge-AI masinyane. Like, you know, AI njengomuntu ukuthi umuntu awuyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe?
Sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaiswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology entsha beqaliswa ukuyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenzi.
Ngiyalamukela uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesithi nxa esiyakwenda alaywe kube lwemithetho yonke leyo njalo lokunye okuhambelana vele lo mtshato. Ye, ngena khonapho
Sisi kwenye mshizo kichini ya mankazana. Niko soo kubangila
izinto ezinto ukuthi uzosetha abantwana bamethiseni ngoba kuzagcina kukhalisana emhlaleni ngakhona sihlule ukuhlala kahle abantwana sehlala kabi abafana bengabekhaya sebedinga bebona into ezingaqondanga ukuthi bazibone kade abafana babesiyahlala khatshana le isiyahlala nabo babedalelile ngabafana sizithina sisakhula obawakwayesithi yamhlabe sithi balibiza ukuthi njengomntwana ey'ndela kwezivandela funda kuswa khona kufanele uyakutshela lela lokumfana kumbe sekukhombiswa kwezivani lo uvele usukwazi ukuthi ngoba wakhe manje kade sihawa kwa-child abuse asiyabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona kathi-ke thina asithina sikhomba ubaba uyake ekhulume ukuthi kuba ndlela funa abakwezivani abalazikhala baze bagubha bengalazikhala antiyabona into eyayiaeyethiwa abalankomo abalazithala
ye so zikhona mboke qhubeka sibili mama ye
abalankomo abalazithala uzafika udleni kumbe kobani abantu bakhona bayavuka ukuthi bayavuka bevuka njani but batho ukuvuka zebusuku ukuthi kobani bayavuka angifuni umntu angentela khona namajaha ayekhula aze akhule amantombazane awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhula aze akhule futhi ajiye ukwenza umntwana asejike nawe uzotsho kuthiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sheeeth umntwana asekhulile uyenziwani manje abakhathesi vele uyakungakwazi lokuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasekhelekelana ukuthi ungakhula uyeza so ukhule uyeza so asazi
hayi-ke lamhlakeumthetho
wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu nxa ungayilandela liyilandele egumeni iguma lakhona liyabe lipholile lilokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besigaba babulemhlonipheukuthi ha kobani hayi lafana ngomuziyana ora ngenxa yembeko oyabinayo egumeni usuke layo uhlala labantwana batsho ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hayi-ke siyakuzwa kansela inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke sibonge kakhulu lingadinga
kusasa hayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo sithembayo uGibbs Dube bengixoxa lonkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 einsiza asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
nyakosibonge
uGibbs Dube ngezamasiko kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya
Ngiyabonga ukungena ehlelweni namhlanje ngisithi sanibonani nonke balandeli baka Studio 7 nabadidiyeli bezindaba zika Studio 7 sibongela uNkulunkulu ohambe nathi emazweni okuzalwa saphinda sabuya singabaphilayo lokho siyakubongela ngiyanibingelela ngegama likaJesu waseNazaretha manje namhlanje ngivakatshile lapha kwaStudio 7 ngivakatsha ngiphethe incwadi ekaLuka 11 iqala evesini lokuqala khonapho ku-11 iyophelela laphana ku-4 imidwa nje ewu-4 esiyoyifunda namhlanje engivakatshe ngayo lapha kwaStudio 7 isihloko sezindaba ke simi kanje sithi sona uJesu ufundisa ngomkhuleko yisho isihloko sezindaba leso wathi esakhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi baba wethu osemazulwini maligcwaliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sensuku zonke imihla nemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi nayo inkulumo yanamhlanje ekhulunywa ngulo mfundisi owabe nesibindi sokulanda uJesu uJesu wabuya wamnikeza impendulo ngokutshetsha lapha kubonakala lo mfundisi lo owaya kuJesu wayengumfundisi owatholwa nguJesu ngoba uthi yena lo mfundisi lokhu akukhulumayo wakubona kuyenzwa nguJohane ebakubafundisi bakhe kuje ukuthi yena ungumfundisi kaJesu akusumfundisi owabanjwa nguJohane ungumfundisi kaJesu manje ufuna ukuyenza intando kaJesu ngokupheleleyo uya kuJesu uthi Nkosi besicela usifundise umthandazo uJesu umfundisa ngomthandazo lo omkhulu obhalwe emaBhayibhelini wonke ukuthi ngesikhathi sika 9 o'clock amasonto ayangena umfundisa ngawo lo mthandazo uthi anothandazani thi baba wethu osemazulwini malidunyiswe igama lakho ewuwo umthandazo omkhulu owufunekwa nguJesu ukuthi elinye nelinye isonto noma omunye nomunye umuntu oyikholwa athandaze ngawo iwumthandazo kaJesu wabe munye nje kuphela akamnikanga imithandazo emnengi lokho ke siyakubongela lokho kakhulu sibonga nalo mfundisi owaya kuJesu wayasicelela ukuthi yena ebecela sifundiswe kabutsha ngoba wakubona kuJohane uJohane efundisa abafundisi bakhe nathi ke asifundiswe sibe nalo iqiniso lokuthi sithandaza sisithini ngokutsho njalo ke siyabonga la mazwi angaka siyanibongela ke abantu bakwa Studio 7 ukuvakasha kwami ngizofika lapha nami ke ngiyabonga asiceleleni bonke abantu abagulayo abalele ezibhedlela nasemakhaya nasemibhedeni eyichisayo ngokuba ukugula kuyinkinga ebusuku emini kungcono ebusuku ukugula kuyinkinga uNkulunkulu asipholise izinhlungu ezisemzimbeni yethu nasemimoyeni yethu ngokutsho njalo ngiyabonga ke ngomkhuleko asibathandazeleni bonke abantu basemhlabeni siyanithandazela abantu benkosi nani vumani ukuthi umthandazo uyasebenza unisebenzele kuze kuyobe noma nini noma nini asiyivaleni ke le nkonzo yanamhlanje umusa wenkosi yethu uJesu Kristus nokudlelana komoya lapha emazulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuze kuyobe naphakathi amen
sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane leya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uTry Ncube
uTry Ncube ngumsekeli kaKelvin Khayindu umholi weBhoso walimanesi mncane wadliwekela udlala ibhola waqala ukuqeqesha lomdlalo nangu ilonda imbali yakhe
izelwe lapha empilo ngakhulela eVictoria Falls izele lapha ngo 1973 ngafunda e secondary admission e Jambesi from grade 1 up to grade 7 and then secondary education yami ngafunda e Mosia Junior High School e Victoria Falls dlala ibhora but not at the Premier League level kuma developmental sides division 2 division 3 division 2 siya ku ukuyenza icoaching yami because ngathi ngalimala at an early age of 24.
Victoria Falls lapha akhulele khona wadlala indima enkulu kwezenguqu.
Ngibe ngumplayer coach ku Busy Island Football Club Victoria Falls, and then I formed a team called Sao Paulo FC Victoria Falls. Yayenza izimanga from junior level under 13. Yazi yagcina siku Division 1. Yagcina njalo iproducer iSoccer Star of the Year finalist uNkosana Suela wayesayinwe yiwangi FC esuka kuSao Paulo FC eVictoria Falls.
Njengabathandi benguqu abaningi, uTry wakhula ebukela imidlalo yebhola kweBrithani English Premier Soccer League. Usebenzela amaqembu afana leBotswana Highlands Newtown, wasebenza ke leWange Technofiers kanye leqembu lamalahle elikhulu leWange iWange FC. Wabuya wangena kuBulawayo City lapho asebenza khona wafika ezingeni eliphezulu.
Ngo 2018 ngaba nguhead coach wayo assistwa ngucoaching Dube noChisa uJohannes Ngozi. Sawina i-league kaDivision 1. Sabe singena u-Premier League. Hamba ngaqedisa isizini yami kuwange ngo 2022 ngingu-head coach. Ngawina futhi i-league kwampana ye-Division 1. Ngangenisiwa nge u-Premier League 2022-23. Nasebenza as an assistant coach uBongani Mafu loNation Dube ngoba ngangiyela i-CAF A license efunakalayo.
Kuhalenders khona wangena njani?
Sengiqalisa u-2024 ngabe ngi-approacha i-Highlanders FC. Kwakuyisikhathi khonapho ngisayenza i-CAF A yami eTanzania. Ngangela choice ngaphandle kokuthi inhlembo ye-Highlanders is difficult to say no when Highlanders come calling.
UTry indoda ethetheyo njalo elemuli uthi uzazama ngazo zonke indlela uthuthukisa iqembu lakhe lamahlalanyama ukuze abalandeli bebhoso bahlale bejabulile. Ngime nesitho 7 ngobulawa egama lami Ezra Jesus Bani.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lemkhalandoda.
Bade ngihamba ngisebunyameni wafika bazalwane bangishumaye.
Salubonane, salubonane kubalalele lakubalandele. Igama lami uVusimuzi Mhlanga, ngiqhuma enkayi okwamanje ngibuyele South Africa.
Uthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bangandola kulezi nombolo ku 084-320-9751.
Abafuna umculo wami bawuthola naku YouTube. Bengabhala ukukhanya kwaseJerusalema bayithola ku YouTube la ku TikTok. Ziyatholakala lezo ngoma kulezo ndawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli bengisacela isapoti ukuthi nami bengisapote kuze lami ngikhuphuke ngephezulu ngilijabulisa ngengoma ngiliduduza nangezingoma. Ngiyabonga.
Hayi ke kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.